Hayi, buhle kakhulu khonokuyana kuyabukeka kobezana. Kodwa esizweni sakithi uCalistus Ndlovu ngomunye wathethisa kakhulu emadevelelenzi. Nxa kuyiunithi eqondile ehloniphekayo, uCalistus kazihambele nje zili ngakibo kumbe kungathi ngakibo lakho. Asikwazi kodwa-ke so umuntu ongathiwa khona anganikwa inhlonipho ukuba liqhawe lesizwe. Ukuphi akwenzileyo okungabekwa laphana? Oliver Mtukudzi wabambanisa abantu wasabela ingoma zesindebeleni ezisishoneni wakhamba internationally yikho wanikwa ubuqhawe khona lobuyana nanxa engazenge egcinwa khona laphana but umuntu ongazenge ekebe lokuthuka omunye umhlobo wayebuthanisa abantu ngithanda abantu bobili so uCalistus ukuthi kuthiwe khona unikwa inhlonipho kukuphi igugrowund yathi bhuqa abantu lapha ibenefikhethi undodalwana kuzaphi sisemtini yiphithi absolutely nothing zero kakula lutho okuthiwa khona lungabalelwa uCalistus isifihleti is a deserter kuzaphi abanye laba bathi besiyafoma izanu ngo-1963 abazange bethethise abazange benzeni bahamba le nsolo yabo kodwa yena uCalistus ilalo ukuthiwa khona u-inosinkala lo baba ngabantu abangalibilebile baba libilebile ebantwini bakithi ngapha ematembeleleni
kodwa-ke ngemva kokuthola uzibuse kukhona yini ongathi waphathisa ngakho uNdlovu
sesithole uzibuse uNdlovu aphathisa ngakho sibili kakhulu yokudiliva izapho hayi esizweni kumbe i-development ngisho ukuthatha nje umntwana oyedwa khona ufundiswe uNdlovu oyintandane kumbe obulawele izihlobo abazali yigugrawundi kumbe kuyathathisa nje i-birth certificate akula lutho esilusibethi laba abasesekuzanu labo bangathi bona wenza lokhu lalokhu lalokhu ngoba babekwenza bebonke bekubuka bekhona ngani hatshi esizweni nje sokuphela ukuthi wenza lokhu inkinti nkwana kuzanu ngaphandle kokuthengisa nje kuphele izaphu lokuyidilisa nokubulalisa kwenti izaphu akula lutho olulodwa alwenzayo which can benefit izanu namhlanje as a part in terms of i-development akula lutho alwenzayo kusikhalisa